ngemuva sikhula besikwazi ukubana nxa kothuma kungaphekwa abakudube labo babuya baphakulelwe bedle abakusibanda labo babuye baphakulelwe bedle labakunyoni kube njalo ngifuna ukubana ngikhuthaze khonoko isintu sethu ubuntu bethu esabuthola bukhona sabuphiwa ngabobaba bethu labomama bethu kudala endulo khonale sibuqhube sisiya phambili nxa uthe wathola khangela osweleyo nawe unike ngoba le bhayibhili amazwi kankulunkulu akhuluma ubana wona sibuzisiwe isandla esiphayo ubuzisiwe umuntu ophayo kulalowo othathayo ngezikhathi zonke so nxa bekhona abaswelayo wena uthola phana kulo mvuzo omkhulu ekupheni akula muntu omele kuthiwa uyaswela ngesintu sethu yikho phela babe sithi khona isizwe somhambi asinganani singangophondo lwembuzi nje ngoba babetshelwa khonoko ubana awusoze umane uvale ikhitshi lakho ngoba ubone umhambi edlula uyamupha ngoba vele isisu sakhe sincane sinjengophondo lwembuzi ngakho-ke ngifuna ukubana ngikhuthaze umoya wokupha that spirit of giving asibe ndawo akumelanga kube lo muntu oswelayo esintwini sethu nxa sihamba whether yi-christmas whether yi-new year whether yi-easter whether kuphakathi ngojuni khonaphana ngoba lolo moya wokupha ngezikhathi zonke
kodwa ubona nzani-ke kuzawuba kunjani omnyaka ozayo bangabe kungcono yini njengomnotho ungani kuqa amadolo
umnotho kawuguqi ngamadolo Mthembo umnotho ukhona into nje esilelayo yikuthi kona silokhu sifuna ukucabanga emuva ekusebenzeleni amakhiwa amabhuli nxa kuthiwa uyasebenza kuyabe kungukuthi uvukela usiyatshaya itikiti enkampanini ethize kumbe kufactory ethize kodwa ngiyakhumbula ubaba wethu uJoshua Nkomo ekhuluma esithi khona vuka uzenzele njalo wathi nxa ufuna imali phendulela ibala elithi imali lithi lima lokhona wayesitsho ukubana egcwalisa inkulumo eyakhulunywa even nangunkulunkulu engadini yase-Eden esithi khona uzakudla izithukuthuku zakho so nxa umuntu ungavula amehlo uvule ingqondo ukhangele kukhona ongakwenza okuzakwenza ubana ube le mali asisukeni kumentalithi yokuthi mhlawumbe uhulumende ngoyomele asinike imali kumbe asinike imisebenzi basinike izinto asizenzeleni sodwa whether kumbe ugcina inkukhu kumbe ulungisa amakhandlela kumbe ulungisa amakhobra yonke into iyakunika indibilisi into okumele siphume kiyo ngumngqondo ufuna ukuphiwa sikhangeze izandla ngezikhathi zonke umimi ngakusindawo